So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 27 kuNhlolanja 2025 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are used to do behavior either kuthi uyagula umantshi kumbe kuthi khona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking about.
Umthetho ndaba namhla ohlehlise isinqumo sawo phezu kwesicelo sentathali izindaba uBlessed Mhlanga sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo.
So for the first time ever, alumni from different countries, over 10 different countries in Africa, ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu oweSouthern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls. Umongameli Donald Trump uthumangameli Zelensky wakwele Ukraine uza kuya eWhite House kusasa ukuyasayina isivumelano sokuba eleMelika lembe amatshali gugu atholakala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba namhla ohlethise isinqumo sawo phezu kwesicelo sentathali izindaba uBlessed Mhlanga esokuthi akhulule ngemali yesibambiso i-bail kulandela ukubotshwa kwakhe ngomvulo esetheswa amacala okwethula imbiko ephehla udlakela. Abachuchisi bathi uMhlanga wephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kungxoxo azenza lelunga lezano PF Central Committee umnumzana Blessed Geza yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke embusweni. Umantshi uFarai Gwatima ubemele ethule isinqumo sakhe namuhla kodwa umantshi obebambe isikhundla sakhe wazise inkantolo ukuthi uGwatima uzakwahlulela ikusasa ngoba namuhla ubeye emfeni. Igqwetha likaMhlanga lithi kumele ekhululwe ngoba ebotshelwe ize kodwa abathuthisi bathi kumele eqhubeke evalelwe ngoba ulakho ukuphazamisa abafakazi phambilini kokuthethwa kwecala. Sixoxele igqwetha umnumzana Pardon Dafumane.
We are not surprised by that kind of behavior. We are used to doing behavior either kuthi uyagula umantshi kumbe kuthi khona sokube le something just to prolong its delaying tactics. Ugeza nxa ekhuluma about a compromised judiciary. These are the kind of things that we are talking. They do not put the welfare of the accused person at the heart of everything. All these are delaying tactics, and it's very unfair ukuthi in the 21st century in Zimbabwe we still have a very compromised judiciary that reports to politics. It's sad. Kube kumele nxa kathi umantshi engakwanisi ukubuya efelwe ye imfa no one knows kuyayenzakala, but she can send someone to read i-judgment yakhe ukuthi hayi mina ngithe umuntu kaphiwe ibhele kumbe kancitshwe. And it's said ukuthi we still have ukuthi umantshi nguye uzamele melelwe nxa engekho, a decision can't be passed. They can give it to someone else to do that. It's unfair. And what is leading to is kusasa kuzothi rakho usegulile so that this guy spends another weekend in prison. That's where it's leading.
Kusasa konapo ubona ekhululwa ngebail yini?
We have seen from previous cases abantu who are viewed as being against the establishment vele kabakhululwa ibail nale yezaba isigwebo sakhe up until he gets to the high court, and from the high court supreme court iloki board injalo encitshwe ibail. And also nxa kuyukuthi ngabale nhlanhla laye bemnike, it will be on very strict conditions which will make his job difficult if not impossible to do as a journalist. And those are the two extremes. Angibone phiwe ibail, ngizabona kusasa umantshi nalo engabuyanga and then spending the next weekend in remand prison, and then thereafter sokuthiwa khona izitori zabe zoko zibuya angaphiwa it will be on very strict conditions angibone ebuyela emsebenzini kuyabe sebemvala umlomo ukuthi engasakhulumi can't do anything.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo umthethwandaba weHigh Court lawo uhlehlise ukuhluzwa kwedaba olwakhwezwa intathelizindaba umlondolozi Ndlovu yena ofuna iJudicial Service Commission iveze imiklomelo eyatholwa ngabantu abakhethwa ukuba ngabahluleli balenkantolo ngemva kokuvivinywa kwabo phambi komphakathi nyakenye. UNdlovu waphiwa imvumo yokuthola imininingwane le yiZimbabwe Media Commission kodwa iJudicial Service Commission iyakuphikisa lokho. Kudaba olufanayo inhlanganiso yeReporters Without Borders ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthwalise nzima intatheli zindaba. Ithi eleZimbabwe likusigaba sokulikhulu lamachumi ayisithupha 116 phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi ayisithiyangalombili 180 kungalani yokukhululeka kwentatheli zindaba emhlabeni wonke jikelele eGlobal Press Freedom Index esanda kwethulwa. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa uqalise ukuthwalisa nzima intatheli zindaba kulandela ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye intatheli zindaba ezike zathwaliswa nzima nguhulumende nguHopewell Chingono, uGarikai Mafirakureva, loWisdom Mutsungayiri ababesethesa amacala ahambelana lezombusazwe. Kodwa uhulumende uthi zikhululekile intatheli zindaba eZimbabwe. Isigodlo seMelika eZimbabwe siqhuba umhlangano omkhulu oweSouthern Africa US Exchange Alumni Summit eVictoria Falls okulabantu abafika amakhulu amabili ababekunhlelo ezigoqela eMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, iHerbert Humphrey Fulbright Fellowship lezinye. Umhlangano lo ukhokhelwa ngomele eMelika eZimbabwe uAmbassador Pamela Tremont otshele abasemhlanganeni lo ukuthi kuqakathekile ukudlelana okwaba bekunhlelo zonke zeMelika ezithuthukisa amazwe achiyeneyo. Abasemhlanganeni lo badabuka emazweni achiyeneyo asezansi yeAfrika. Sixoxe lomnumzana Ben Germain Ncube, omunye wababekuhlelo lweyale.
So for the first time ever, sithethe alumni from different countries, over 10 different countries in Africa. Ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi yini okusihluphayo njengabasakhulayo and sibonisane ukuthi singakulungisisa njani. Abizwa ngesikhiwa ama-solutions, ama-sustainable solutions.
Yes, ngathi baningi kanganani abakhonapho emhlanganweni lo oqakatheke kangaka?
Abantu abangu-200 from 10 different countries.
Ye, kuyini okutholakala khonapho nxa liqhuba umhlangano wenu? Ingathi kuzaphumani?
Ngibona ngani okuzaphuma kakhulu lawa esiwathi ngesikhiwa ama-collaboration. Sifuna ukuthi abantu besebenze kanye, abantu abaseZimbabwe, abaseSouth Africa, abaseMalawi, amazwe wonke lawa ahlangeneyo lawa. Sifuna ukuthi besebenze ndawonye, becabange ndawonye ukuthi kuyini esingakuyenza sonke ukuthi ilizwe lethu ne-continent yethu iphumelele. So siyakhayela ukuthi ma iphela le summit abantu abaningi abalapha bazaba besebenza bonke ukuthi bebe lama-project lama-initiatives amaningi-ningi azasincedisa sonke.
Abantu abaningi abangena inhlelo lezi batholani? Asithi-ke ongene kuyali uyabe phuma lani khonapho?
Bazuza i-training lemfundo ukuthi bebezwisisa ukuthi izinto ezinjenga-i-leadership, i-development, i-entrepreneurship okwamabhizimusi ukuthi bakuhambisa njani. Lokhu kuyabanceda ukuthi ma sebebuyele ngikhaya bevele e-America ihambe beqhubeka lo msebenzi abakade bewuyenza kodwa bebe bekwanisa ukuba ne-impact enkulu ukuyedlula lokho abakade bekuyenza. On top of that, ma besuka basuka bele lawa esiwatsho ngesikhiwa ama-networks. kusitsho ukuthi yabo silabantu abaningi okwanisa ukusebenza labo abazakuncedisa ngezonke izinto oyabuzama uziyenza bengabe ngama-business partners abanye babe ngama-experts belolwazi ezinye izinto wena oyabungazazi. So lawa yiwo ama-benefits aphumayo from ukuba yi-exchange alumni.
Yes, ngathi wena wawuyali wawungaphiwa ngikhona njalo watholani kwizifundo zakho?
Mina ngangena ku-Mandela Washington Fellowship and ngayenza ngo-2022. In fact, sasiqale ngo-2021 kodwa yaphostponwa ngoba bekule COVID-19. So azange sikwanise ukuhamba emazweni kodwa uthe ebuya u-2022 sakwanisa ukuhamba. Sazuza leyo training eqakathekileyo and engikuzizileyo mina personally ngama-collaborators. Yonke into engiyenzayo there's at least one umuntu oku-exchange alumni engisebenza laye. So you find ukuthi khona lokho was the best advantage for me suka kuprogram leyo ngoba singilabantu abokusebenza labo abantu abanolwazi ukuyedlula mina.
Lo ngumnumzana Ben Germain Ncube obaxoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Victoria Falls. Abanengi asebathatha umhlalaphansi bathi lanxa bethakazelela umthetho omutsha osalungiswa okuthi isikhwama samapentsheni sizimele sodwa, izisebenzi zikahulumende zithi zikhathazekile ngemali ephansi eziyiphiwayo njalo umthetho lo awukuhlolisisi lokho. Unqele Dube usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abakade bebuthene koBulawayo emhlanganweni obuqhutshwa ikomiti yepharlamente ebona ngezisebenzi zikahulumende izolo bathe imali yomhlalaphansi abayithola ebangela ukuthi beqhubeke behlupheka. Ngakho bafisa lomthetho ozasungulwa obelakho ukuthi iholo lihlale lihlolisiswa njalo likhutshulwa uma kulesidingo. Unkosikazi Aine Mutamburi Dube owayesebenza kugatsha lwezempilakahle uthi nxa ungelayo kuncedisaye uyabe usenkingeni enkulu kakhulu.
Ngimele ngibhadale irent, i-city council, ngimele ngithenge izesa, ngimele ngiyebona udokotela, ngimele ngithenge amaphilisi, ngimele ngidle.
Abanengi bathi bathola imali engaphansi kwekhulu lamadola emelika engeneli ukuthi bakhokhele indleko zabo kumasipala kanye lokuthenga ukudla. Unkosikazi Priscilla Mpofu weluveve uthi ubona umthetho lo osalungiswa umuhle uma imali yezisebenzi ingasoze intshontshwe.
Provided singabi iZimbabwe le esiyiyo eyokuthi ziyathi imali zethu sesivumile khona ngakho phezulu zibe zicuthwacuthwa.
Owayesebenza kugatsha lwezemfundo umnumzana Webster Sibanda ukhale ngokuguquka komthetho awulawula ukuthi osetshiye umsebenzi uhola okungamachuma esithupha lasithupha ekhulwini 66% kumholo otholwa ngulo wenza umsebenzi ayekuwo engakaphumi. Uthi ukuhlanganisa abantu bahole okufanayo akulunganga.
Impayment at that time was 2/3 of what those in your previous grade were getting. But what happened later on, 2021, bar reverse, we and we are now all on one pension, which is very unfair.
Abantu abaningi basukume baphuma umhlangano uqalisa besizwa ukuthi umthetho lo uqondane lezisebenzi zikahulumende kuphela. Omunye wabo ngumnumzana Misheki Ngulube owayesebenza kololiwe othi badane kakhulu ngokuthi sebecezwa ngoba induba abakhangelane lazo ziyafana lalezo ezabasebenzela uhulumende.
Thina silama problems amaningi. Impensheni yangikhona esiyihola is less than 200 after working for companies for more than 30 years. So namhla besicabanga ukuthi sizabuya lapha khulume lakho ukuthi ndiyengezela imali.
Ilunga lephalamende lemakhandeni luveve umnumzana Decent Bajila wengxenye yekomiti yethapha imbono yabantu kulolu hlelo eParliamentary Committee on Public Service Labour and Social Welfare uthi lapho asebehambe khona ukugoqela ePlumtree Lupane kanye leBulawayo Abaningi behluleke ukwehlukanisa phakathi kwalabo abasebenzela uhulumende lamankampani azimele odwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingungwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele kuhle namuhla njalo sekungani uyaphepha kancane kumkhuhlane wamaphaphu kanye lowezinso. Usele imaviki amabili lengxenye esesibhedlela. ELeSouth Africa lithi likhathazekile ngokwehluleka kwamazwe akumanyana we-G20 aqhube umhlangano omkhulukelelo lizwe ukuphuma lezinqumo ezibambekayo ezokwenqabela ukukhudumala komkhathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump uthi uMongameli Zelensky wakwele Ukraine uza kuya eWhite House kusasa uyasayina isivumelwano sokuba eleMelika lembe amatshe aligugu atholakala kulelo lizwe. Kodwa uZelensky uthi kulokunye okumele kulungisiswe bengakasayini isivumelwano lesi. Isivumelwano lesi siza kupha eleMelika ilungelo lokwemba amatshe aligugu kwele Ukraine njengendlela yokubhadala izikhali ezaphiwa ele Ukraine ezokulwisana lebutho leRussia elahlasela lelo lizwe kusukela ngomnyaka ka-2022. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona sibili ngathi umhlangano uza kuba khona. Ngibona ngathi uthenge ngolwesihlanu. Nxa esitsho ukhangela angathi kwesinye isikhathi angathi kakwazi ukuthi uyabuya, kwesinye isikhathi angathi uyabuya. Engikubonayo ukuthi awusoze ube mnandi umhlangano wakhona ngoba ungathi upresident we-America uyeyisa lo upresident we-Ukraine nxa ngimkhangela ukwenza kwakhe. Ngikho kumele ungathi lo owe-Ukraine kufanele ukuthi abuye azeguqa lapha phambili kwenkosi.
Baba Mthombeni, umhlangano lo njengoba ukhanya sengathi uza kuba ugxile kakhulu kudaba lokwenjiwayo Ukraine, libona sengathi udaba lolu luzaphuma njani? Kungaba lesivumelwano esiminjani esiza kwenziwa phakathi kwababili laba ngesikhathi behlangana?
Angithi nxa ukhangela kuhle sokubonakala ngathi uTrump ungathi usefuna ukuhlawulisa, kungathi ukuhlawulisa ukuthi sanginika imali eningi sekufanele ukuthi lilethe enye imali. Ngikho ke khonapho abasebekhuluma ngakho njengoba babengamnxusanga kulwalo umhlangano wokuqala engena labameli be-Moscow. Lapho embona khona ukuthi lokhe kungathi kufanele ukuthi yena azizwe lo president we-Ukraine engathi ungaphansi, angathi ulecala, angathi kufanele ukuthi anenga, angathi kufanele ukuthi atshelwe ukuthi lokhu kuzaba yilokhu, lokhu kuzaba yilokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseDallas khonapha eMelika. Zimbabwe! Namuhla kuhlandla lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba lokubotshwa kwentatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo ngamabonakude HSTV, uBlessed Mhlanga owetheswa amacala okwethula umbiko okhuthaza ukuthi kube lodlakela njalo olokhu evalelwe esitokisini. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Witness Dube, ilunga lebandla leZANU-PF, endawonye lomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha njalo engumgcini sihlalo weAbameli Lawyers for Human Rights onguye osungula lingxoxo.
Intatheli izindaba nxa sikhangele nje ngelihlo lengqondo umuntu osebenzayo, osebenzela into okuthiwa yi-media house, media house eregistered eZimbabwe. So nxa yena esenza umsebenzi ngendlela awenze ngayo sithi hayi kulokuthi ukuphambanisile esingakuvumiyo futhi kebe kuobani ukuthi hayi uyi-target siyi-an individual not i-media house. That's the first thing. Secondly, akunaqala lenziweyo lapha i-constitution iyaqaca ukuthi i-media house inamalungelo in terms of section 61 ukuthi isebenze. Ingathi sesibuyele emuva in terms of being a constitutional democracy.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Dube, ungathini ngokwenzakalayo?
Kukhona okungafanele kuphendule ngoleso sihlalo, kodwa okumele kuqakaseni ukuthi amalungelo athi onke njengonezindaba kumele alandelele, akumelanga ukuthi ahlukunyezwe, akumelanga ukuthi ethethe amacala angaphandle kwalokho umthetho ovumela ukuthi akwenze. Ngakho i-interview yakhe nobaba uGeza ingaba ulazo impahla ukuthi zingatholeka ezingafuni ukuthi sizihlele sipereketeni ukuthi onezindaba kumele babele nokukhululeka okugcweleyo ngoba yikho bantu okwalelelikayo. Kodwa ngaphezu kwalokho nakonezindaba banezofo kunokuthi lalekwazi ukuthi basebenza kuphakathi komthetho kungagudlisi lapho okungatheyokuthi kumise khona ukungaqaleki.
Nanso indaba Mnumzana Sithole.
Ngiyamuzwa ungakudule kodwa kunento one angafuni ukuthi kudibotshwa ikhampani kuba ne-hardship ebopha ikhampani ikhampani ithumele i-representative ukuthi iye kwenza khonoko. One say i-interviewyana ngezinto ezenzakala kuzanu-P F iteyiti ngena ngani kukhona ukuthi alenzwe individual this particular individual yiliphi andeku nantini yasibuse ukuthi ivele umuntu ekhomiti angabhala istory under ikhomiti kubotshwa yena. That is not true. It can never be that way. Ubaba lo uma ukukhuluma noGeza, uGeza into ayikhulumayo abantu abafuna ukuyizwa ngeke isome ngakho. It is overhandedness yesayithi this time around. It is a tool. Nxa kuwukuthi u-journalist nabuphambanisile indlela abayenze ngayo, bazomxosa. But i-accused, it can never be necessary.
Nanso indaba Mnumzana Dube, kungabe kuphathelane lezo mbusazo yini lokhu ngokubona kwakho?
Kuba umhlanga kakuthina lokhu okukhulunywe ngubaba uGeza. Ngibotshelwa ukuthi wayenza leyo interview waba lesikhathi sokuthi ayibone, waba lesikhathi sokuyichuza, wabona ukuthi ezinye zezinto mhlawumbe ezikhulunyiweyo zingaba zingekho emthethweni. Angitshongo ukuthi azikho emthethweni ngoba umthetho kawubanqumi futhi akekho umuntu kasese phakathi kwethu legqoda onganqumi ukuthi lezo zinto azikho emthethweni ukwenzela ukuthi kungabiyini mhlawumbe wazalisile ukuthi noma ngubani angahamba e-studio uyafika akhulume noma yiyiphakamukuthi umuntu akusekuthi aphikisana kwabayenzayo yiko sengiyikhipha njengoba ngqo njengokunjalo lani ngiyabesenisanayo nomuntu ongaphathiyo ngoba ulimi lwami yake ngasani goqa kodwa kakuthi ukudikenezeukuthinesebenzisana ngoba kalayikhona kungamsebakulazakuthi beyitheleleni naleni ngoba kuyakholwa ngomva komuntu okhona ukuthi bakumnyangagwangoyi-presidenti uyakhuluma ngo-2028 mina ngizakela phansi kodwa aphinde afile nabanye sebekhuluma okunye bathi-2030
Mnumzana Sithole, ungathini ngamazwi kaMnumzana Dube?
Asithi ukuthi ubaba uMhlanga usetholakale enecala, sikhuluma ngendlela yokuthi ebotshiwe, ebotshelwa ecala. Okwenza ukuthi kuthagethwe an individual yi-state ikuthi kuthiwe amanye ama-journalist lawa alandelayo lawa angayenzi umsebenzi wayo ngendlela okumele ayenze ngayo nokuthi thina lathi thina abalaleli i-access to that information is a constitutional right. So kakhethe ngendlela okho kuzenzakala ngayo ngendlela okwenzakala ngayo ukuthi yuphi i-journalist eZimbabwe ongahamba ayi-interview uGeza kumbe omnye umuntu okhuluma njengoGeza
akumelanga siyikhulume ngahlangothi luni mhlawumbe baphambanisi nokuqala ngayo mhlawumbe kumele baqale ngi-station sakhe balisine ngayo njalo kuyikuthi yimpazamiso mhlawumbe isabuya khona le mhlawumbe noba ugeza laye isazobuya ngendlela efanayo noba uMhlanga engatshayiwanga ebiziwe wangiyela negqweta wangavalela igqweta kube sekubeka izinsolo ngokwe-constitution naleyo siyitshona ngoba kumele sivikele ukuthi nami ngingaphuma khona phakathi ngiyakwanisa ukuthi ngithe ngiphindela kumbe
ngiyiphethe.
Lo ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla lezano PF obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Ngobani Sithole igqwetha njalo engomgcini sihlalo we abameli Lawyers for Human Rights velo sithandekile emhlanga o Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Lilalele ku Studio 7 e Voice of America sakaza sise Washington DC. Sawu isikhathi sokuzama imbono yenu nabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Yeye. Ziyanisilo sizosunyama sikamthwakazi. Lina abalendlovu lamandla enhlala sezansi. Yabingelela Studio 7 olibingelela ngokhanda lemvu madodo magadle iphindelela njengelo shedding. I21 elihle ngiyalibingelela lonke basakazi kanye labalaleli bakhona ngegama lenkosi ngidiphila nini mina ngiyaphila. Right. Awu ngiyahleka noma isidumbu silaphana kuyahleka nkosi yami ngiyahleka ngingahleke. Ngendlela engibuhlungu ngakhona isitha esikhulu emathebeleleni ngogawule lo belief lo malucky inkomo lo Richard Moyo lo Obed Mpofu yizizitha ezinkulu ezenza abantwana bemathebeleni zidonse nzima yibo abantu abayizitha kakhulu abafuna ukuncwetshwa indlebe lezi bake baphaphame kakhulu funa into zethu zingahamba zibe right zisikhulule kulawa malahla esitya kuwo mihla le mihla sitshiswa yibo laba bantu ngoba yibo abantu abasibulalayo kakhulu. Kodwa ngeke basole labo kangako ngoba bathathela khonale ubokhulu babemuva le ayiba abantu ababekhulumela iZANU-PF.
Njani basakazi kunye labalaleli. Mina okhuluma ngonkosi umfana ophuma endaweni yaseNkayi ngokuhlala ngiseGagu Park. Mina bengixele kakhulu ekutheni besicela ukuthi i-government isakhele ama-secondary eGagu Park ngoba sile one. Sifisa ukuthi entshonalanga kwe-flyover sibe le-secondary empompini, ekharavani, esigodweni, phansi ema-13 esigabeni kube lama-secondary. Ngoba abantwana basokola umntwana esuka esigodweni esiye-Gagu Park esemakhandeni abanye balamali abaye bayaluveka. Besicela khona lokhu ukuthi i-Gagu Park labantu abaningi kakhulu nxa sikhanyela amalokishi namalokishi. Besicela ama-secondary, ama-government not ama-private adulayo wonke umuntu oza-afford. Besiyakhele noma 4 or 5 abantwana bekwazi ukufunda. Sokungangezelelwa ama-primary kusiyale. Hhayi siyacela lapho ku-government ukuthi hhayi lokhu besicela besilungisele. Hhayi okunye lokhu siyakubona vele siwasivuka asikukhangeli kangako. Sicela ama-secondary. Ngiyabonga basakazi.
Hey Gibbs, linjani lapho Gibbs? Lova kancube lapho. Linjani kodwa lapho Studio 7 athi siyaphila. Lo khuluma ngumbulazi lo Thakazi Protest for Change. Ya, Studio 7 siyabonga indaba elisinika zona ngaso isikhathi. Kodwa ke ngifuna ukubuza ukuthi kanti indaba zokumthwakazi, indaba la akhuluma indaba zokumthwakazi. Abantu bakithi bayabotsha bahlukunyezwa izandla lapha ekhaya. Iyabahlukumeza kakhulu abantu be-MRP lapha. So into engifuna ukubazi ukuthi kathi indaba lezi ziyakhetha yini ukuthi likhulumazi ngoba ngathi igxile endabeni zezanu kakhulu. Ngathi igxile endabeni zezanu, ngathi likhuluma indaba zezanu kakhulu. Ngapha kithi umthwakazi ayikho into engingakhuluma ngayo yini Studio 7. Siyabonga kakhulu Studio 7, siyabonga kakhulu. Siyahlukumezeka emathebelelendi ngapha, izanu iyasihlukumeza, sibophela abantu alikhulumi ngakho, kanti kuhamba njani? Elibuza ukuthi ngabe i-management yena ingaphansi kwezanu na? Yumbuzo engifuna ukubawazi naye ukuthi likontrolwa izanu yini ngoba lise-Washington DC khona ngapha. Ngiyabonga kakhulu Dube.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje asiyihluzeni bamama sixoxa ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umthethwandaba namhla ohlesi sesinqumo sawo phezu kwesicelo sikaBlessed Mhlangeso ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngesithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.